sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalibuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kumbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokule mibuzo yokuthi kambe indlela isetshenziswa nguhulumende ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingaba imqotho na?
Abarejista khona ukuthi izethekeli zilabe khona lalabo abanezindawo ezithengisa ukudla, yibo singathi-ke sebazalahlekela selilungiselele independence dena bebalungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair. So balahlekelwe sibili, kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende elokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokuyakhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Njengamakholwa abanye besikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo, ama-church amabandla abakholwayo kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu.
Owayengumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokule mibuzo yokuthi indlela isetshenziswa nguhulumende eyokuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingabe imqotho na kulandela ukutholakala kwesizalwane sakwele-Bhilitane ukuthi silegcikwane khona eZimbabwe lingabonakalanga leli gcikwane. EleZimbabwe belithumezela igazi kwele-South Africa ukuthi lihlolwe igcikwane leli kwaze kwathi ngenyanga kaZibandlela ilizwe laqala ukuzihlolela lona lodwa. Kuze kube lamhlanje ilizwe aliyila ngitsho lo yedwa oseke watholakala elegcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezidlula isikhombisa i-7,987 emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Kodwa okwenzakala kusizalwane sele-Bhilitane sokudale imibuzo. Indlela yokuhlola igcikwane leli umhlaba jikelele ivele isidale imibuzo eminingi okubangele ukuthi elimelika lithi aliyifuni indlela isetshenziswa ukuhlola igcikwane leli ethiwa yi-PCR test. I-PCR test yathiwa isetshenziswe umhlaba wonke jikelele ngumanyano we-World Health Organization. Kodwa ugatsha lwezempilakahle olwemelika solusungule indlela entsha yokuhlola abacathengelwa ukuthi balegcikwane leli. Kambe bengaba begcwele abaligcikwane le-coronavirus eZimbabwe kodwa bengazi ngoba kungahlolwa kahle. Lo ngumbuzo olokhu ungaphendulwa ngamazwe amaningi omhlaba ngesikhathi igcikwane leli limemetheka ngamandla. Kodwa eZimbabwe abaningi bancoma uhulumende ngokumisa imibuthano emibili emikhulu. Owe-Independence lombukiso weZimbabwe International Trade Fair ngoba bekuzaba lokuthelelana kwegcikwane leli elithelelwana kalula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu usomabhizimusi wakobulawayo olilunga njalo lebandla le-MDC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengabahlali bakobulawayo siyakwamukela khona lokho ebezasiphathela ikorona abantu abazabuya-ke lapha-ke kobulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo nge-trade fair. Ikanti labazabuya-ke ke belanda independence bebezabuya le-corona bevele ezindaweni zabo. Sithi thina hayi kube linyathelo eliqondelelwe nalelo ukuthi kukhansilwe lokho. Lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu babulawayo baluzile kakhulu abaningi bese beqalisile kulungisela izindlu zabo e-trade fair abanye bese beqalisile ke ukuda impahla abazwayo yazithengisa e-trade fair konke lokho ke akusasebenzi futhi imali asebeyilahlile ke hayi asoze bayisebenzisa ngoba i-trade fair ingasoze ibe khona kodwa ke ngoba uma ukhona iqinisiwe ngokwazi ukuthi ilizwe limenjani akulamithi kabe nelithi khona ukudiagonaza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho kuqondileke ukuthi ke hayi kumiswe ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezo-trade fair ngoba kuzavela abantu abatshengiseli abazotshengisa bebuyisa impahla zabo zivele emazweni akhatshana sinanzelele ke amazwe e-Asia njengabo-China yibo vele bese bebukisa kakhulu keZimbabwe yibo ilizwe njalo kudabuka khona ke corona leyo mbona ingani hayi inyathelele liqondile sibili
umkhosi we-independence celebrations
yeah umkhosi we-independence yebo kambe kulahlekelwe labo abalendawo ke abarentisa khona ukuthi zethekele zilale khona lalabo abalezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi ke sebaza lahlekela belungiselele independence day nabe balungiselela ke lokuvula kwe-trade fair so balahlekelwe sibili kodwa ke ungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo singayithola leyo mali kodwa ke kube lokulahlekela ke izimpilo kwabantu abaningi obulawayo sithi thina ngokuningi kuqondile ukuthi ke zimise lezo nhlelo lanxanje sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha kodwa ke hayi ukuthi zimise inhlelo lezi kuqonde kakhulu
liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo asithetheyo lokunye okuninginingi athe kuzenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus
singeke simtshayele ihlombe vele lokungekho okunye bokumele akwenze kumbakutsho ngaphandle kokwenza khona lokho ngoba ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine sekopa okwenziwe ngamanye amazwe asiyoqalile sikubona okuqalisiwe eMzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa ke imbuthano yabantu abaningi laye-ke wasesithi ngcona kopi kangene khona lapho
lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu usomabhizimusi wakobulawayo njalo elilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga westudio 7 ekhona le kobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi imibuthano le ayiseze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Uthe njalo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair iZITF kanye lomkhosi wokunanza ilanga likazibuse ebelimele liqutshelwe kobulawayo ngenyanga ezayo isidluliselwe phambili. Umnangagwa uthe bathethe amanyathelo la emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Kodwa umnangagwa uthe izikolo kazisoze zivalwe. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla othi lanxa ewamukela amanyathelo kahulumende kuningi okusamele kwenziwe ukwenqabela umkhuhlane lo wona osusabelele abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa emhlabeni jikelele.
Njengamakholwa abanye besikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo amachurch amabandla abakholwa kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu ngokukhuluma kumbe ngokukhangela nje izinto. Lokho sibili ngibona ngathi ukuthi kumiswe imbuthano yinto enhle eqondileyo.
Selizakhonza njani pho? Lizaluphatha njani lolu daba?
Engikwaziyo ukuthi amabandla amaningi yebo kuhamba abantu abalabo kumakhala ekhukhwini abaningi, kodwa vele iningi labantu bakhona ku-WhatsApp labo ama-SMS labo abakhona kulabo makhala ekhukhwini, ngibona ngathi bangaxoxisana bakhethe lezifundo baqhubelane lengoma nxa belazo bazenzele inkonzo zabo nje ezindlini emzini yabo. Aba balutshwane kodwa-ke nxa bengabelana inkonzo yalolo suku kumakhala ekhukhwini kuyafana nje lokuthi bakhonzile. Singakhohlwa phela ukuthi ukukhonza vele akuyi ngobuningi babantu, kuya ngenhliziyo yomuntu, ngoba ekugcineni indaba iphakathi komuntu oyedwa lo nkulunkulu wakhe. Ngakho mbone ngathi bangaqhubeka nje abantu bezikhonzela ngendlela zona lezi bekhuthaza nalabo abanelisayo ngabomakhalekhukhwini njengoba ngisitho, njengoba sisenza nje okwakhathesi.
Amanyathelo kahulumende la libona sanela yini? Lingathi ayasivikela isizwe?
Kangazi ukuthi angenela yini, njengoba nje lelizwi ukuze lihambe ebantwini belingakafiki ukuthi anibezwe nge-coronavirus le. Lokuthi kambe uhulumende konke akukhulumayo kuza kweneliseka yini ukuthi ezibhedlela abantu bazabalakho ukuthi bahlolwe umkhuhlane lo? Silazo yini izinto zokusebenzisa ukuze sinqabele umkhuhlane lo nxa usuthe wasishaya? Kanti njalo abanye besibona ngathi vele yena uhulumende uphuzile ubehlaleleni amanye amazwe ethatha amanyathelo okwenqabela ukusabalala komkhuhlane lo. Lapho kuba nzima kakhulu nkomo bana uhulumende wakhe ukuthi uyakhulume ngomlomo kodwa phansi laba ungelalutho. Siyaphunga ukukhuleka nje ukuthi ngxa abantu bangavikeleka, kodwa hhayi asiboni yibo ungamisa abantu ukuthi bayelaphana ungathi abantu bezeloku nalokhu. Kodwa nxa sekuthe kwafika-ke engxevele sekungenile, ngoba lo lwazi lolutshwane obasebantwini uzawuzothwaye omunye impilo kobulawayo, omunye efolosi, omunye eHarare, kwaze kwaqedakala. Yena usephongulandela ngombono wami okwenziwa ngamanye amazwe labomakhelwane. Leyo-ke yinsindabaphenduli sizabona, kodwa-ke uhulumende wakithi ube ngathi asifihlela ulwazi njalo lokuthi nxa kufuneka into njengezambatho zokugqoka laloko okufaka emakhaleni lani lani, kambe kuza kuba khona yini? Ngoba akukhulunywa kuphela nxa sekunomkhuhlane, kumele kwenziwe indlela yokwenqabela ngezinto langemithi langabe yizimota langabe yini okumele kube khona. Hayi lapho kulukhona bonalo ukuthi uphuzaphuzile.
Lo-ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzakwakha ikolishi edolobheni lePlumtree. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Amon Murwira ongaqambanga ukuthi ikolishi leli lizaqala ukwakhiwa nini. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ongezwa kuhle emzimbeni usuke elizweni ngesonto ngendizamtshina yokuboleka eyandise ukusetshenziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele China ukuya kwelatshwa. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi omela iNorton edalele ephalamende uMnumzana Themba Mliswa uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumele achiye umsebenzi ngoba sonke isikhathi engavula umlomo wakhe isisindo semali siyawohloka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kumilayezelo elithumezela lona ku WhatsApp kunombolo ezithi +1202 0891-465-0318. Siyacela abalaleli lenzeke imlayezelo wenu ibe mfitshane ingaze abamide, njalo lingathuki, likhulume kuhle, sikhulume lisakha. Siyabonga.
Zalibonani basakazi beStudio 7, mina nguVanda Moyo komnyama esigabeni kogomagwama village Kondolwane ward 9 Bakhulela Plumtree Wulilima West. Ya, ngiyazizwa indaba ezikhulunywa lapha. Uyinto balulekile, udriver ube lesikhathi sokukhangela ukudriver ukuze impilo zabantu zibe lula. Ye, ukuthi udriver ebeseqala ukuhambeni kabantu amatshintshi, ebalana lamatshintshi, khonoko kudala ingozi kakhulu isikhathi esiningi. Uthola udriver sephikisana lo muntu ogibela iteksi. Hhayi, mina uwindi ngiyathi awulu-right. Ngibuye futhi ngithi umama lwana okhuluma izolo laphana coronavirus isijeziso samazwe aphetshe o-America. Hayi, umama lo uyehlisa isikhundla sabo, isithunzi sabo mama, ngoba akafanelanga akhulume kanjani. Yiko lapho besuke umama betiko laba bathathelwa phansi. Afanelanga umama lo mpela, akalunganga isikhundla sakhe uma esithatha ngale ndlela ukuthi uzade kulungisa ilizwe ngokuthi akhulume ngomkhuhlane omubi kangako osatsha noma ngubani. Nathi sikhona apha emakhaya siyawuzwa ukhulunywa tooth. Hayi, umama lo hayi engakhulumi kanjalo, siyaxolisa mpela, hayi uma ngikhulume kabi, kodwa hayi ungani mina mbona ngani ululazo mama. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi, basakazi, linjani linjani, ntungamile inkomo sithandekile Chris Gande. Hayi thina siyaphila manje, thina siyaphila. Eyi, ngithanda ukuphawula nje kancane ngalo mkhuhlane wecoronavirus lo. Eish, hayi khona kathi na vele bengicela ukubuza ukuthi kathi lo mkhuhlane eChina Street, eChina bona babedlela nomalulwane sibi. Kambe bengadla izinanakazane into ezingadliwa. Bheka kwamanje ukuthi lo mkhuhlane kathesi uhlasela leveni lombani. Hayi bantu bakethi, yazi laba bantu asazi ukuthi kathi ngabantu abanjani manje. Bengela nto waqala ngakhathana le but okwamanje sukhona abusulunguzile i-Africa khona. Eish, ngithanda futhi ukubuya mphawula loo mbethwa mkhothi mchunguri mbethwa mbani. Mama lo mane uyazeke kokucabanga ingqondo, bekusicabangela kwesinye isikhathi engatheni ama esidle esutha le muli yakhe elo sizwe lokuthi kwesinye isikhathi uzayelatshe ekompuluzela abantwana beZimbabwe. Ngiyithi thina abantwana beZimbabwe safaka kusengetheni isikhundla. Namhlanje sithi i-America bafanele bathezwa ngoba bafakele iZimbabwe kwi-sanction. Ebekukhula mane ngumuntu omdala mane, bekukhula. Ngibe sengicela la kuyena lo bathi ngu-president uMnangagwa. Siyazi ukuthi ngo-April kule independence kuke kume kancane lokho kwesinye isikhathi into zokutshona kuthiwa kuyavuthwana. Sike siphephe nje kancane emkhuhlaneni lo ngoba lo mkhuhlane khanye nganawelapheki. Singaphele eZimbabwe. Lo okhulumayo ngolukuphahla phansi khona endaweni yasemagosini but okwamanje ngisehabron kule Botswana. Ngiyabonga basakazi beStudio 7, ngida uNkulunkulu engangenela mani. IZimbabwe iphephe lamanye amazwe, uNkulunkulu angenela afake isandla sakhe. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7, lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Life Talk. Bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-Dr. Irand yilo ebelizosiza ukwenza ukuthi abantu iZimbabwe ivuke phakathi. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi bacabanisa abantu, abantwana bomuntu ekhaya eliwayo. So manje inkinga yokuthi abantu bezanu ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izanu ungayibona ukuthi siyehlulekile. Icele i-South Africa ukuthi hayi South Africa, sicela usiphe i-rand lakho, usifundise lokubusa ilizwe, bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balaleli abahle bakaStudio 7, abasebenza abahle bakaStudio 7, themba niyaphila la ikhona khona lapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo umntwana enhlabathi bakwena, ukhuluma naye eseJoni. Osenhliziyweni yami bakithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo, enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia, kakhulu abangamphakathi, njengangivumela. Lize lakithi bakithi mangibhekile mina ukuze nje ngiphumelele kube nento engcono, mhlawumbe engahle ibambile. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamadoda lawana khona esiwabonayo asebenza ngobudoda, ezenza imikhuba eshiyeneyo, ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment mina ngibabona nje beyisigila mkhulu ngaba isikho lokho ngabe kuya ngami ehlangana nje beke bekhulumisa nama-opposition party wonke kakhulu opposition eyophoza ngokuqinile efana nale yabathi i-MPC behlangana nabothakazi nabozaphi uhlale phansi njengakudala ya njengamadoda yabona amadoda amautafuse emakhaya njengoba nje lesitho sakithi siyakusho phela ukuthi bathoke sihlula amadoda kuyabhikwa laphana kithi nje ezimbabwe soke sihluke ukuthi twayizani izovusa iyavusa akunanto eyivusayo ayazi njenza into ekhona yokuthi basebenzele esikhwameni sabo yikho mna bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane yini nabo behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lilungile masekhuluma ngaselizini sekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthiwa ezimbabwe sokunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi ngoba beqamba unankava ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlala emoyeni iphapha noma ihambi siya kuphi kuthiwa kunani kunani fiyikhuluma ukuthi hhayi icela ama-investors wabe yazo-investa kithi.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi siyaxolisa asoze senelise ukuthi siliphe uhlelo lolu kuFacebook kunsukwana ezilandelayo. Siyaxolisa kakhulu. Okwamanje ke sesikhangela ezivela ngapha kwelemelika. Wayengumsekeli kamongameli welizwe lemelika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli. Kukhetho lwenziwe izolo ebusuku ezigabeni ezintathu ezibalisa iFlorida, i-Illinois le-Arizona, uBiden unqobe uSanders ngamavoti amaningi kakhulu okokuthi akusathandabuzwa ukuthi ozamela leli bandla kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi ngubani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Umnumzana Raphael Mthombeni osedolobheni le-Texas ngapha kwelemelika.
Hayi lokho nje mina ngokubona kwami sekuyikuphongwenza okukaBernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje lapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinde afe futhi ngoba angithi siye sakhuluma ngaye laphana sesingathi siyesabela ukuthi akusela lutho azaphinda lwenze but iya e-South Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo ama-Democrats esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe angiboni ukuthi kusekhona okunye ukubuyela emuva uzathatha lesi sicoco sokuba yinominee yama-Democrat uBiden.
Manje umbona njani nxa esemisane loTrump? Ubona ungani ngubani ongangcotshwa?
Ngibona ngathi uTrump ule nhlupho eziningi ezedlula ezikaBiden nxa sokufika lapha khonoko kungumkhuhlane kumtshayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe kade libambile kade etshakala ngalo bekuyilonele le-economy. Ngalo nelo khadi le-economy zelikhanya selikhadi selingaphansi esikhwameni akangiboni ukuthi angabuya amgabhele kangako ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokhela ilizwe lela likhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi uBiden angaba le-chance kukho lokho ukuzipresenta as presidential lo muntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abe senqoba lanxa ezathethiswa lobathweni kodwa ukuza kwehlula khonapho sambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe umnumzana Biden? Sike sezoefanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane.
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota ubobajo.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombe nisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika edolobheni leTexas ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eTexas.
ingoma emnandi, ingoma kaMaster KG, Jerusalem, isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke kuFacebook hatshi asisadibani njalo kunsukwana ezilandelayo, siyaba sidibana nje emoyeni eredweni. Hayi, siyathi xolisa kakhulu ngalokho, kodwa ke ye indaba zizaqhubeka lizizwa khonapho emsakazweni wenu weStudio 7. Libe losuku oluhle. Igama nguChris Gande.